Isikhulumeli secelele MDCT leli umnumzana Witness Dube uthi bazakwenza lokhu belandela isisekelo sombuso weZimbabwe othi nxa ilunga ledale lephalamende lingasuka kubandla elangena ngalo edale kumele lisuswe esikhundleni. Umnumzana Dube uthi wonke amalunga ephalamende azavele alinge ukulandela uChamisa azazibonela okwabonwa ingidi.
Umthetho welizwe ucacile ngalendaba. Umuntu nxa etshiya ibandla eliyilo elamvotelayo esiya kwelinye, okusalayo nje ukuthi lelo bandla selitshiyile liyazise iparlamente kumbe icouncil ukuthi hatshi ubani kaseke ebandleni lethu akhitshwe. Ngakho akula nje ozasala ongabe ehambe waya kubandla elitsha lele lifonywe izolo. Kodwa emfuna abalandeli bakunanzelele ukuthi bona abantu ngabantu abangelabuqotho.
Lokhu kuza ngemva kokuba uChamisa esungule ibandla lakhe elitsha elilombala wethanga okulenyathela elamukelwe ngabaningi abathi ubezathathelwa abasekeli nguMonzura, yena othi uzasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance ukhetho lwama-by-elections olukuzenziwa mhlaka 26 Mbimbitho. Ummeli wange-central edale ephalamende umnumzana Daniel Molokeli uthi yena akalandaba ingaze axotshwe esithi ulandela ibandla le-CCC.
Mina ngiyakwazi ukuthi ngathi ngisuka eGoli ngikhumbula ekhaya ngangilandeni lapha eZimbabwe ngangizosebenza loZulu lomphakathi. Ngakho-ke ibandla engilaziyo ukuthi lelimela abantu esingathi ngesilungu yi-People's Movement yilo lelo elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, i-Citizen Coalitions for Change. Ngakho-ke mina ngicacile ngombono wami ukuthi umongameli wami, umkhokheli wami ngu-Advocate Nelson Chamisa, angiyi kwenye indawo, ngimelaye. Ma kusenza ukuthi abanye kuyabadumaza lokhu, hayi, kabangixolele.
Elinye icele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube lithi lona alisoze lizihluphe ngalabo abaku-CCC kodwa lizaqala ngokuxotsha labo abakucele likaMonzora. Lokhu kuchazwa isikhulumeli se-MDCT kaMakhube umnumzana Ntando Ndlovu.
Iparlamente yeZimbabwe lamaphathizi abalisa iZANU-PF, iMDC ekaWalshman Ncube lamacele amabili awe-MDCT. Elinye lamacele lawo likhokhelwa ngudokotela uThokozani Khube. Kodwa ngama-recalls into engayitsho ukuthi abantu bokuqala esizabarecall-a ngabantu bathiye ibandla le-MDCT bayayenza okwabo okuthiwa yi-MDC Alliance. Yibo labo abantu abakuqala esilobufakazi ukuthi sebetshiyile ibandla, njalo ngomthetho wethu webandla lowelizwe kumele sibarecall-e baphume ephalamende. Lokhu okuthi kulabantu be-CCC besingakakuzwa, kakukafiki endlebeni zethu ukuthi kulo MP we-MDCT osejoyine i-CCC.
Izolo uChamisa wazise uZulu ukuba usebumbe ibandla lakhe Citizens Coalition for Change, CCC. Uthe bathethe leli nyathelo ngemva kokuxokozela lokudonselana okudalwe ukuba uMonzora okhokhela ibandla lamacela we-MDCT eye emthethwandaba waphezulu we-Supreme Court esithi akula omunye umuntu okumele avunyelwe ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UMonzora uhle wagijima wabhalisa kwabekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ukuba nguye umkhokheli we-MDC Alliance obekuzaphazamisa abasekeli bakaChamisa bagcine sebevotela uMonzora. ELeZimbabwe lizakuya kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho wawona lo mnyaka ukuthi kumnyaka ozayo kuza kuba lokhetho lwenkokheli yonke elizweni, kuqalisela kubohulumende bezabelo, amakhansili, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli welizwe. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.